Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani? Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlazi ku 16 Nkwenkwezi 2022 ngu Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende wasungula imisebenzi edlula ingxenye yesigidi kuminyaka emine esanda kwedlula.
Imithetho lo igebhela ilizwe phansi, iyayigqibela, iyalingcwaba ilizwe ukuthi lingavuki njalo.
Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi lizalungisisa umnotho welizwe ngesiphangiphangi linganqoba kukhetho.
Ye umongameli ubambe indaba yokubana salungisa njalo indaba yemali elizwe nehlupayo ukubana ke siphendukise US dollar ukubana ke siyisebenziseke.
Namhlanje silonda imbali yomhlabeleli wengoma zokholo uDebra Fraser wakwele South Africa obhubhe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kwenapha emsakazweni we Studio 7. Zemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende wasungula imisebenzi edlula ingxenye yesigidi ngesikhathi uZulu ekhala ngemithetho yokuvuselela umnotho esimthwalise nzima ngapha lentengo yokudla lempahla ezitolo isikhwela ngamandla. Eloba enkundleni yokuphumana eTwitter, uNcube uthe kuminyaka emihlanu elandelayo uhulumende ukhangelele ukusungula eminye njalo imisebenzi eminingi. Ngeviki edlule uNcube ukhaphe umongameli Emmerson Mnangagwa ebusuku besethula imithetho embalwa ebalisa ukumiswa kokweboleka abantu imali ngamabhanga. Kodwa abanye bayabuza ukuthi kanti vele bakhona ababolekwa imali ngamabhanga na. Izolo uNcube wethule umbiko othi uhulumende uzakwehlisa imbadalo yomthelo ukuthenga ukudla lempahla phandle kwelizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Konke lokhu uhulumende akwenzayo, imithetho ayichayayo, iveza kahle kamhlophe ukuthi selahlekelwe ngamacebo kube isiphangiphangi nje njalo kuzadiliza izinto okwedlula leze indlela kade zingakhona. Kusiyaphela nje insuku lezi ezilandelayo idola leZimbabwe lizabe seliwe kakhulu kulalokho ekade likho khona. Ezomnotho zingasekho, izinto sezishota ezitolo kakhulu, nxa sezishota zidule kakhulu okwedlula lokho ekade vele zikho khona. Impilo yabantu ibenzima kakhulu. Imithetho lo igebhela ilizwe phansi, iyayigqibela, iyalingcwaba ilizwe ukuthi lingavuki njalo. Nxa kungasenziwanga icebo lokuthi kulungiswe ngandlela thile, hayi kakusoze kuye ndawo. Amaceba laba ababusayo kasebenzi njalo kasoze asebenze noma sekuthele.
Ngendlela okwenzakalayo ngakho, ubona ungani kusephela umnyaka sizabona na imali idola leZimbabwe lingasela ncedo njengalaphana kuze kube lesikhathi abantu ababethwala amaqubaquba emali.
Umnyaka usiyaphela imali yeZimbabwe yabe ingasathengi ngendlela le ekade ithenga ngayo inyakenye kumbe ekuqaleni kwalomnyaka. Iphelelwa ngamandla ngendlela eyisimangaliso ukuthi izinto eziningi zizabe vele zingasavumi ebantwini ukuthi zithengwe ngemali yeZimbabwe. Izisebenzi zizabe zingasayamukeli imali yeZimbabwe ngoba ingasancedi. Ngakho ke sisengabona kakhulu ingasathengi lutho kulalokho ekade ikho khona. Sisengabona usudinga amaqhubaquba usiya esitolo ukuthi uyethenga ngayo. Kodwa nje kusegcekeni ukuthi ayisiyo mali eloncedo kusiya phambili, imali ezaphela nje iphela amandla njengalokhu ingelamnotho oyisekelayo ingagxilanga. Iyimali yesifiso sepolitiki kodwa kayikho kwezomnotho njengalokhu ifanele ibe khona njengezinye izimali zakwamanye amazwe.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani kuyini okumele kwenziwe ukuze udaba lungaqhubekeli lusiba nganxele njengalokho esibona kusenzakala.
Into yokuqala efanele yenziwe ukuthi kumele idola leZimbabwe limiswe kusebenza imali yangaphandle. Kuza kwenza ukuthi izinto zingakhweli ngendlela ezikhwela ngayo. Livunyelwe kakhulu libe yilo elisebenza idola leMelika leSouth African Rand lezinye izimali. Kusadingwa icebo lokuthi kanti imali yeZimbabwe ingabuyiselwa ngayiphi indlela ukuze isebenze ngendlela efaneleyo. Kusavutswa umnotho ozakwenza ukuthi imali yeZimbabwe isebenze ngendlela efaneleyo. Kusalungiswa ipolitiki ezakwenza ukuthi ezomnotho eZimbabwe zisebenze ngendlela efaneleyo. Ngokuba ezomnotho kathi zilungisi, zilungiswa ipolitiki. Nxa ipolitiki ingamanga kahle, ezomnotho kazimi kahle. Nxa ezomnotho zingamanga kahle, imali kayithengi. Nxa imali ingathengi, izinto ziyadula elizweni. Yikho khona lokho nje kuhamba kanjalo, kumele silungise ezomnotho, silungise ezepolitiki, izinto zizakuma kahle kanjalo.
Umnumzana Efidlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi, eNational Consumer Rights Association, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamisa, utshele umhlangano webandla lakhe ukuthakazelela ukunqoba kukhetho oyenzelwe edolobheni leGweru izolo ukuthi uhulumende wakhe engangena embusweni uzaguqula indlela okuqutshwa ngayo ezomnotho welizwe. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC, umnumzana Gift Ostalo Sisiziba, saqala buza ukuthi ubunjani umhlangano wayizolo.
Ngiyabonga ke umongameli ube semiglenze emkopa eGweru, lapho ke sibonga khona amacitizens ngokusivotela bebanengi, njalo futhi siphakula uhlelo ubana sizasebenza njani emakansilini lasedale parliamente, lapho ke iTCC esikhona ilabantu abamelele izifiso zabantu baseZimbabwe, ikakhulu ke lapho ke abesikhona namhla emiglenze.
Umongameli uphethe na indaba eziphathelane lomnotho welizwe lalokho okwenzakala lezi nsuku kwezomnotho?
Ye, umongameli ubambe indaba yokubana sizalungisa njani indaba yemali elizweni ehluphayo ukubana ke siphendukise US dollar ukubana ke siyisebenziseke ngesikhathini esifitshane, silungiselele ukubana kube le confidence elizweni, njalo sibe lama reserves ukuze siphendukise iZimbabwe dollar ngaphambilini. Kodwa okwamanje into efunakalayo ukubana kuphendukiswe ke iUS dollar ekubana sisebenzise lona ekutredeni, njalo ukuthi ke indaba yokumiswa abantu ukuthi bepe izikwele demabhenki iphendukiswe ngenxa yokuthi amabhanga afanele ukuthi ephe abantu ke amaloni ukuze abalimayo balime, abasebenzayo basebenze, ukubana kube le production elizweni.
Umnumzana Gift Ostalo Sisiziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGweru. Intatheli zindaba yephephandaba lobulembu eleZimbabwe uSimba Jikanza izolo uphe umkamongameli welizwe uAuxillia Mnangagwa amahola ayi-9.2 ukuthi akhulumisane laye ngoba engekela isikhathi lesisidlule uzafaka ebulenjini umfanekiso wevidiyo lapho ababili laba abaxoxisane bekhuluma ngendaba ezijiyeneyo. Unobhala ukwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uchaze lesi sehlakalo njengobubhinya. Iphephandaba leHerald lethule udaba lokuthi umqondisi wokwethulwa kwembiko eofisini kankosikazi Mnangagwa, unkosazana Khutsa Igumbo, uthi unkosikazi Mnangagwa ukhulumisane loJikanza kodwa wamtshela ukuthi imibuzo yakhe angeke ayiphendule ngoba ingelani leofisi yakhe. Ugumbo uthi uJikanza uthi ingxoxo le yiyo asefuna ukuyihaza emphakathini, bona bebengavumelananga lonkosikazi Mnangagwa. Sixoxe lomqeqeshi wentatheli zindaba umnumzana Methusele Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye, mina njengomuntu ofundisa i-journalism ophinde njalo wayisebenza i-journalism, indlela uThikanza asebenza ngayo ayisiyo indlela esifundisa ukuthi abantu basebenze ngayo ngama journalist. Nxa uyi journalist kumele uphumele egcekeni utsho emuntwini ukuthi injongo yakho kuyini, loba ekhuluma lawe abe yazi injongo yakho. Nxa esithi ngikhuluma lawe nje lapha siyaxoxa ingxoxo ingxoxo. Nxa sokuthathwa izindaba kumele kukhulunywe lapha sokuthathwa izindaba. Yena indlela ayenza ngayo ungathi uyenza lokho ukuthiwa ngumazivelela ngubi ambush. Okunye ungathi uyabe jonge nje ukuphakamisa amabhetshu abantu. Akusikho nto enhle ukuba li-journalist akutsho ukuthi sokumele ube ngumuntu ohlukuluzayo kumbe umuntu wesatshwa ngabantu. Ye bengakusupport abanye ngobantu abona eZimbabwe uvele nje kuhlala ku-paralyzed kumbe kuhlala kuqotshenwe. So abanye sebengathi hayi nxa kwenze kubani ku-right kodwa kusasa uza kwenza komunye umuntu. So ngamafitshane hayi esikubona kubo Simba Tshikanza singaza ke sithi yi-journalism ngokwayo ikwenza nje kwakhe laye.
Kodwa bakhona abathi okunye asekwenzile uSimba Tshikanza ukufana lalokhu akwenzileyo kunkosikazi kamongameli kuyanceda ngoba kuyaveza okubi okuyaba kucatshile. Uthini wena ngalokho?
Ye bakhona abatsho njalo ngathi kufanana nje lokuthi umuntu ethi umntulwana uncedile wantshontsha laphana. Engabe ncedile ngoba maybe ngezindlela ekutshontsheni kwakhe kuvumbuluke kunene kodwa ekusebenzeni kwama-journalist kusuka kube nzima ngoba abantu abasasithembi bagcina besesaba. Kodwa kwesinye isikhathi ungakukhangela nxa uvele usebenza labantu abakuphawa bayafihlafihla izinto eziningi labo balokudelela ama-journalist kwesinye isikhathi kugcine sokungathiwa sokuyingwelenja sokuyukuthi labo nxa bemtholile njengakhona ukuthi umkamongameli uThikanza babezithi hayi lamhla size samthola bese bekwenza ngalolu hlobo. Kodwa nxa into zikahle kuvele kusetshenzwa kuhle kumele kusetshenzwe abantu bephumelana egcekeni kusazakala ukuthi leli li-journalist. Nxa ngikhuluma laye lapha sisaxoxa khathesi sesikhuluma usesebenza izinto ezizaphuma ebulenjini bemsakazweni benewspaper. Uhlupho nxa umumo unje njengeZimbabwe unje wonke umuntu li-journalist kumbe ngubani ucina edinga indlela zokusebenza ezinye zangkhona eziyabe zingaqondanga. Kodwa ke nje kusitsho kanti abanye abantu besithi hayi ku-right kanti kube kuvele kuzasetshenzwa njani.
Umnumzana Methuseli Moyo umqeqeshi wentathelizindaba ubeqhuqa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Imizamo yokukhulumisana loThikanza yehlule kodwa wethule umbiko othi akwenzileyo kusemthethweni njalo yiyo indlela uqobo ukumele intathelizindaba zisebenze ngayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Kwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umanisipala wakoBulawayo usephe amalokithi amatsha amabizo ezitalada. Amabizo la aphiwa kuvela ebantwini abalembali yaleli dolobho lezehlakalo kumbe izihlahla lokunye. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi amapholisa yilo uhlangothi lukahulumende olulenkohlakalo kakhulu elizweni. Leli phephandaba lithi lokhu kuvele kwabenhlanganiso elwisana lenkohlakalo e-Transparency International. Iphephandaba le-Chronicle lilolunye njalo udaba lokuthi kulondoda othiwa uMnyarazi Mdingi waqilibezela izisebenzi zikahulumende eziningi kuma-WhatsApp groups esithi ulenkampani ethengisa impahla ngesikwelede. Kubikwa uMdingi wabaleka le mali yabantu edlula isigidi esisodwa i-$1 million. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Linja nemsakazwe Studio 7 njani hayi siyaphila bemusta ke bantu okukhulekela ke izalwane zakithi ezikwele South Africa nawo moya kakiyoni lo ehlela abantu beSouth Africa usudeda awudede lomoya abantu bakithi bake basebenze sidlelani phela hawu fuze kube kangaka thina sike sagcina abantu bakwamanye amazwe kakhulu lapha kuse-Rhodesia iMalawi Zambia Tanzania Mozambique wonke babehlala kithi abantu labo besebenza imisebenzi ethiyene kwakungala mntu obabangisayo kathina pho sesingaluswa kangaka eSouth Africa yini indaba ungeneni awuphuma umoya kakiyoni siyakhuleka ngenkosini bantu inkosi ayibe labi izalwane zakhi
linjani emsakazweni abalaleli nabasakazi hayi mina owami umbono engiwunawo la ngicabanga ukuthi okwamanje elizweni leZimbabwe elizweni lethu akekho umuntu ongayifuni inguquko wonke umuntu uyayifuna inguquko njalo wena kwayena nomna ngagwe njalo nje uyayifuna inguquko naye umna ngagwe njalo uyafisa ukuthi ngabe uchamise uyakhokhela ilizwe kube khona inguquko kodwa-ke inkinga ekhona ekuxaka abantu abaningi uChamiso kumele ayethule kuyinto yokuqala kumele ayitshele abantu ayifakaze emphakathini wonke ukuze umphakathi ube nethemba layo umthembu ngoba umphakathi awumthembi kunabantu mhlawumbe sithi abanamapulazi kunabantu abakhe emapulazini kunabantu abathole amapulazi bewathola ngamakhadi ebandla elithize ukuthi mhlawumbe okwaye bayathola ngamakhadi amapulazi la ngamakhadi abandla elibusayo abe bathole izindawo lezi ezisemapulazini bengena ngebandla elibusayo so labo bantu abanathemba abamthemba ukuthi mhlawumbe masephethe intambo zombuso uzobasusa kulezo ndawo so yena kumele ukuthetshela abantu ukuthi hhayi uzoyenza so umuntu uma ehlezi endaweni akahlala akakhululeke noba ngena loba umuntu uneplazi uzokwazi ukumncedisa ukuthi njani athuthukise iplazi kube nabasebenzi kanjalo kanje zonke le zinto nje so ngicabanga ukuthi into kumele nje ayifakaze emphakathini anikeze umphakathi ithemba lento ngoba umphakathi abanye abamthembi kodwa bayafisa ukuthi angene kodwa abantu abamthembi
sazibonani sazibonani mina igama nginobuhle ngihlala endaweni yaseLubani bengicela ukuthi ngibingelele izihlobo zami ezingabe ziseLubani ebovi ngithi alwande uthando khona ngale ngithanda lokubingelela labazali bamkhala sesigodini ngithi ngiyalikhumbula lonke kanye labana abami ngibingelele njalo ugogo wami eCholotsho uNadorini kanye lonathuba ngithi uthandwa lwande ngiyalikhumbula njalo ngiyabonga
ngiyalibingelela ngiyalibulisa abasakazi beStudio 7 kanye nabalandeli bakhona ngifuna ukuthi ngiphendule ubaba uChuma ngenkulumo yakhe ayikhulume ngolesihlanu mhla ka-13 ekuseni lana ekhuluma ngokuthi uhulumende kamnangagwa uzamile ukwenza izinto ezibukekayo kuphela kodwa azikaze aphumelele izonke mina ngibona lokho wangenayo emasoni mnangagwa umsebenzi awenzayo vela ngibona ukuthi yuphi ngaphandle kokuthi nje kuphela baye bentshontshe izimali zabo cyclone naleze covid nokuntshontshela abantu amakhombabo bethi hheyi kube ngaphansi kukazulu kuzoqedapho babadla imali zakhona vela ngiboni ngichive nokukodwa nje okukhulunywa ngobaba uChuma ukhulile nje umuntu omdala kodwa ukhuluma amanga lokho ukuthi kunavela ithi liyawina siyakwazi ukuthi izekhi isebenza nani noma ubani uba izekhi amasosha anda e-army isebenza nani siyakwazi ukuthi iyavela incedisa kodwa vele aliwini ngisho since babaChuma ungazoqambela abantu amanga kwamanje izikolo lehlule ukuthi lifake ama-sanitizer kanye mendi hlofaka ama-sanitizer ezikolo uyehluleka konke lokhu ababalisi abaholi izimali nalento oyitshona nje ibala mntu omdala uthi uhulumende kamnankwagwa uyenzani lokhu lalokhu amboni ngaphandle kokwenza nje kuphela ubudlova ngiyabonga uthulani ndlovu enkaye kosikhobokhobo
sanibonani bantu bakithile njalo ngezindawo hhayi siyayibona into eyenzakalile izweni lakithi ezosobuhlungu kodwa 2023 yikho lapho esizobona khona ukuthi umkhuhlane oyingozi ebantwini kahle kahle yini phakathi kwezana uphefu leli corona 2023 yikho lapho kuzocaca khona ukuthi kanti umkhuhlane lo okwakuthiwa kumuyabulala uyabulala oyingozi yuphi phakathi kwecoronavirus lezana uphefu 2023 yikho lapho abantu abazabona khona ukuthi kona izana uphefu yinto engalungani empilweni zabantu njengoba umnankambo seqalile ukukhuluma kula muntu ongamzwanga ethi kufanele amayouth afunde ukuphatha amabhomba kufanele amayouth efunde ukuphatha isibhamu 2023 uzosizidumbe ezophuma ekhaya lapha ngicabanga abantu bengathola izibhamu bezibambe ngezandla baze befisa ukuthi kube kungcono ukuthi befele egangeni kulo hlupho lolu abhekane lalo kulo dubo lolu abhekane lalo kunalokuthi uyaphila ngapho usemlilweni phela abantu bakithi bavele bafile behamba kahle kahle kambe mbani ukuthi uphila kahle elizweni ilizwe lakithi kalinamali yonke into kuthethelwa ukuhlukunyezwa abantu manje imota zimisiwe kufaka imithetho ebolileyo kuphela yonke indawo everywhere corruption yonke indawo oyizana uphi ebitshontshela abantu izinkomo umnankagwa labo Joseph Chuma labo yabo gawuli akuna nto iright elizwe leliya
njani kwistudio 7 linjani hayi siyalibonga abasakazi abahle elisinika inews ezimnandi inews izeqiniso hayi siyalibonga kakhulu kodwa ke phela lathi siyafuna ukuthi amarekhodi ethu azwakale lathi sifake imbono yethu khonapho ngingumwembe ngingu-Webster ngisebotswana lapha kodwa nje mbuye kathesi lapha nje ngifuna ukuthi lami ngikhulume ngangimyouth lami wezanu ngilitshele izanu ukuthi injani ngitshele abantu bezimbabwe ukuthi izanu injani isuke ebhinga
uthamisa umfana omncane but usengakwanisa ukwenisa isikhathi ukuthi asisize njengemuli yezimbabwe asiphilise ngcono kulezanu ngoba vele ungakhangela into eyenziwa izanu hayi asonto encomekayo noma mbani wabekhulumta hayi ambungaqala kuterabrizanda ukuthi so already vele ujuti 2023 iccc ngayitiya yithathi kapho nxa ngikhangele ngahlule ngqondo because izanu vakulamba oyifunayo lam yinje angifuni futhi ngilethelane ngiyalahamba kanti zive umsebenzi yabona so ukuthi nje unayikhomenta haya asonto engayikhomenta le ayihambe iccc siyayifuna sifuna ukuthi ibibuse siyitsho layo ukubana ha iccc khanya ukuthi yenzayo siponde yabona but hayi ambondi ngabona ngezanu hayi ayizani madok phambili njalo siphelwe ngumphako ayizela plan kasibele senza ukurobha yeyi kunje izinto zakhona azibhuji indaba zingabhuji izinto zangkhona abayenzela abantu abayenze into efunwa ngabantu ukuze abantu bebathande hayi ukuthi beke bekhuluma into engabhutshiyo so thokoje weze kube hayi kusina kudedelwane madoda laba abaretire baba ngama-retired la donse lokumfana okuncane kokungitshamisosiubona ukuthi bona kwenzayo because ijongozi idonsele inkabendala iyawa emkansweni ijongosi anto liyaphula lokhano ukuthi nalilijongosi yabona so hayi inkaba endala hayi bagcina ichiswa ngeplastic emakhaya lingasakwanisi ukukhuphuka le jobu yabona yinto eyenziwa izanu isindala vele ayisela plan iyama kwezinda but i-ccc izaba lotshintsha ebantwini nayisapota ngiyisekela because phathe ntsha lathi sinjeze ngabafana abancane sifuna imisebenzi yabona
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika kulabantu abalichumi lantathu iningi labo bengabensundu abadutshulwa ngomhlophe osakhulayo ngomgqibelo edolobheni le-Buffalo e-New York. Ujaha lo oleminyaka elichumi lasithoba minembili ubesakaza isehlakalo lesi enkundleni yokuphumana ebulenjini e-Twitch lapho aze angene esitolo esithiwa Top e-Buffalo. Abafileyo abalichumi lanye ngabensundu kuthi ababi ngabamhlophe. Ujaha lo ubikwa ethule izizathu zokubulala abantu abamnyama esithi sebethathela abamhlophe ilizwe ngobuningi babo lokunye ukukhomba ukweyisa abensundu. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika umnumzana Tim Muringai saqala ngokumbuza ukuthi usibona njani lesi sehlakalo.
Into esuphayo lapha eAmerica ikuthi abantu abamhlophe abantu abanjengama white supremacists babona ilizwe leli lingelabo and everybody else kamelanga ahlale lapha. But siyakwazi ukuthi iconstitution lama laws yeAmerica for the past 50 years ngantu asesondela duzane esingathi khona his equal rights and equal opportunity for umuntu wonke jikelele despite ukuthi uvela kuphi. Siyabona ukuthi abantu abasindiya, abantu ama Latino, abantu abavele Africa, abantu abamnyama balapha, ngathiwa sokuqalisa ukuba le equal representation le rights for abantu abansundu, like it was for the first 200 years for abelungu. So into lay siyakwazi ukuthi yakhathaza ama section abantu abelungu who have not accepted ukuthi umuntu omnyama ufana laye. Yikho kwakuphuma khona esingathi slavery yakuphuma khona ngothwaba abantu besilungu babecabanga ukuthi they are smarter and they are better than us abantu abamnyama.
Kahle kahle imbangela ingaba iyini?
Ukuthi babangani vele mina mbona it's in economic interest. Esikubonileyo okwakathesi sibona umnumzana umongameli welizwe uBiden ngathiwa sengenisa abantu abamnyama abesifazana, which is another problem. Ngoba akusukuthi umuntu omnyama kuphela but abesifazana into critical positions. Siyabona uVice President welizwe and then ngathesi sabona uJudge we Supreme Court, the highest law making court in the land, and then ngathesi sokufakwe the spokesperson uKarin Jean Pierre. Sibona abantu besilungu vele bengaku accept lokho ngoba abantu besifaza nabensundu ukuthi babe bangani obabangani what is the problem vele it's a racism in its core and yona ifuqwa hi economics ngoba sibona ukuthi abantu abamnyama abaningi lapha in America they're not given ama right humble njengabantu abelungu in terms of courts, justice system, lani. So khonapha mbona ngathi ayikho kule problem khona.
Umnumzana Tim Mringai isizalani seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika. Abeleli olodumo uDeborah Fraser wakwele South Africa obecula ingoma zokholo ubhubhe izolo eleminyaka engamachumi amahlanu lanhlanu 55. UFraser waqala ukucula ngomnyaka ka-1985 ekhapha abanye abahlabeleli abafana loBrenda Fassie, Blacksmith, loJonas Gwangwa. Kodwa wethula idlalade lakhe lakuqala eyedwa elithiwa abanye bayombona ngomnyaka ka-2000. Wathola izicoco ezimbalwa ezigoqela i-SABC Crown Gospel Music Award, Kora ne-Metro Award. Ka-2019 wethula idlalade elithiwa Oka Jehova Akanqotshwa. Abanye Debra ubethethwe ngupastor Soki Okeke owakwele Nigeria. Bakwethu, isikhathi asavumi ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende wasungula imisebenzi edlula ingxenye yesigidi kuminyaka emine esanda kwedlula. Ibandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, lithi lizalungisisa umnotho welizwe ngesiphangiphangi linganqoba kukhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.